Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane womhlaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 29 Zibandlela 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amagqwetha afole lamhlanje etshengisela isola ukwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni nguhulumende. Ibandla le-MDC lithi ukwephulwa kwelungelo loluntu nguhulumende sokufike kuzinga elibi kakhulu sokumele inhlanganiso ezinjengomanyano we-SADC zingenele kulolu daba. Ukuqonga kwentengo yempahla lokudla ezitolo kuyaqhubeka elizweni ngesikhathi umnotho welizwe ulokhu ungatholi ukuphathiswa ngamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amagqwetha kade egqoke izembatho zawo zomsebenzi afolile lamhlanje esuka enzikini yedolobho leHarare esiya emthethwandaba weConstitutional Court esola ukwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni nguhulumende. Ukufola lokhu bekuqoqwe inhlanganiso elwela amalungelo amagqwetha eZimbabwe Law Society yona ethi omanje behlulela amacala ngesiphangiphangi abantu bengakadingi abameli kukanti bebancitshwa mahlayana ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Lokhu kulandela ukutshengisela kwabantu kumaviki amabili edluleyo besola isimo somnotho welizwe okwabangela ukubulawa, ukuchaywa kanye lokulimala kwabanye lembiko ethi abesifazane bedlengulwa libutho. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Nasikhangele ukuhlupheka kwabantu bekuthiwa nje izigebenga ezijika amatshe zitshisa amaviri emgwaqweni, kodwa sokutshengisela ukuthi hhayi uhlupho lwakhona luyazakala loba labantu abafundileyo. So kuzanceda ukuthi kunike abantu ithemba le-confidence ukuthi nxa sokuthiwa khona kaguqulwe izinto umuntu wonke uyabe khona emgwaqweni etshengisela kumbe esenza okwenziwayo. So kuyinto enhle kakhulu ukuthi amagqwetha lawo sengene emgwaqweni bekhuluma ngokukhonona kwabo. Indlela enhle yokuqala irevolution.
Amagqwetha ayahlonitshwa kakhulu emhlabeni jikelele okwedlula nje amabandla ezombusazwe ukuthi okwabo okutshengisela kungaletha isisindo kulokho kuzanywa kwenziwa ngabanye.
Liqiniso ngoba i-law society siyazi ukuthi phela liqembu lelana elimelela nje judiciary engathi yenye nje esingathi independent entity yombuso. So luba bengasizi balalule kakhulu njengebandla eliphikisayo, ngoba ibandla eliphikisayo lile abantu abaningi le constituency enkulu evotayo. Kodwa labo ngoba njengoba njengabantu abamelela i-judiciary nxa bekhuluma ngokwe-rule of law sebebambana namanye amaqembu angaphansi kwelizwe, ngibona ngathi mina uhulumende abaningi o-United Nations labo EU bazagcina belalela belandelela ukukhulunywa ngamagqwetha ngoba ngabantu abafundileyo abazi inkinga yethu, ngabantu abangathi balusindo kancane. Kathesi ukulalela kwahulumende kakusaqondananga labantu abaphikisayo ngoba baye benje bebasola besithi laba bavele bayahlupha laba. Kodwa kuqakathekile ukuthi ngoba uZulu wakhetha abameli abasemabandla aphikisa i-MDC. Nxa i-MDC layo ikhuluma iloba ibhala, ngibona ngathi uhulumende kufanele alalele ngoba izakhamizi lamanye amazwe esikhumbelene labo i-SADC bazabe bekhangelisa kona ukuthi hatshi kanti nxa sokukhulunywa yi-MDC ukukhunywa ngama civil society kuinto eqhakathekileyo. So mbona ngathi uhulumende uzafanele alalele, uzalalela.
Sibonile njalo iqula lebandla le-ANC eSouth Africa lalo liselizweni. Njalo imsakazo kahulumende isithi lizoxhasana lebandla leZANU-PF. Kambe kungabe kusenzakalani lapho?
Okwenzakalayo ukuthi siyazi ukuthi umnumzana uMusi Maimane nguye waqala ngokukhuluma esithi yena hatshi kufanele sibone ukuthi singanceda njani abantu beZimbabwe. Lo mnumzana uJulius Malema. Kodwa ancho itakusesele Davos laphana kusezwa kuthiwa khona uhulumende weSouth Africa uzazama ukukhwathaza isikhwama enceda uhulumende. So sembona ngathi sokuyisiphithiphithi iSouth Africa la izama ukuthi ilungisise. Kutsho ukuthi vele uhulumende kamnankakho uzalalela ngoba abantu beSouth Africa babevele bengabantu abalalelwayo kwisikhathi zabo Thabo Mbeki lezana lezabo Khalima Mohlanthe. So into enhle hathi thina sifuthi bakhulume kuzanane kwenzela ukuthi ilizwe lethu libe lentuthuko. Ipropaganda ekhulunywa yi-ZBC iyatshengisela ukuthi kule nto abayifihlayo kodwa vele siyazi ukuthi beze bethole uswazi bebakhuza bebatshe ukuthi hathi thina sifuna silincedise sibambane kodwa nxa libhizi lidubula abantu lisihlukuluza abantu lathi kuzasihlupha ngoba lapho esivela khona eSouth Africa uzwile ukuthi uyabe sithi kanti indaba lina lizwanana nezigebenga.
Hallo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa le studio 7 ecingweni eseHarare. Kusenjalo ibandla leMDC lithi ukwephulwa kwelungelo loluntu nguhulumende sokufike kuzinga elibi kakhulu njalo kufanele umanyano weSADC inhlanganiso ezizimeleyo kanye lamazwe omhlaba jikelele angenele kulolu daba. Ekhuluma emhlanganweni lentathelo izindaba lamhlanje eHarare umkhokheli weMDC umnomzana Nelson Chamisa usole amanye amazwe ngokungangeneli kokwenzakala eZimbabwe esithi akufanelanga bamelele ukuthi inani lezidumbu zababulawa libutho kumbe abesifazana abadlengulayo liqonge. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungqoqo usithandekile emhlanga weStudio 7 ayenze lesikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda.
Yikho lokho ukuthi indaba yodlakela lendaba yokuhlukumezwa kwabantu kaZulu kusetshenziswa ibutho ayisiyona indaba elungileyo. Indaba yokungabi khona kokuthula kwele Zimbabwe kusenziwa zinkokeli zeZANU-PF kufanele kube into emayo engaqhubekisi yaphambili njalo uZulu weZimbabwe kufanele azi ukuthi uPresident Nelson Chamisa ulokhe emelele khona ukuthi uZulu weZimbabwe abe nelungelo lakhe elipheleleyo.
Kodwa umbiko kamnumzana Chamisa leyi iyamukelwa njani?
Basisakhangele nje kathi sekukhanya ngani imbiko leyi iyamukelwe ngendlela ngokuthaba nguZulukazi ubakhulukwele MDC labe sesikhulume labo bathokoza ukuthi uPresident usephumile wabazisa ukuthi ucabangani njalo nhlelo bani akhangelele ukuziqhuba emalangeni alandelayo esikhangelane nawo. Sisamele ukuthi sizwe inkokheli zamanye amazwe size njalo lokuthi ezinye izihlangothi ezisamazana phandle zingabe zicabanga ukuthini. Kodwa sesikubonile ngemva kwamahola amalutshwane ukuthi uZulu ukhanya ethokozele ukuthi uPresident Chamisa ubonakale ekhuluma namhlanje njalo uthokozele lalokhu akutshilwa.
Lithini manje ngalokho kuphuma kweminye imbiko kahulumende ukuthi ibandla leMDC yilo elabangela udlakela njalo lisebenza lamanye amazwe ukuthi likhuphe uhulumende okhona kuntathela izindaba lokunye?
Into esegcekeni ukuthi akekho umuntu weZimbabwe isizwe seZimbabwe ozelwe kuleli okhulele kuleli olokhe elalela izinto ezikhulunywa yinhlangothi zentathelo izindaba zikahulu ezisebenzela uhulumende. Ngikhulumisana labo mina abantu abasebenzela uhulumende abo Herald labo ZBC insuku zonke nxa sebephumele emsebenzini bangithumela ama-message bethi hayi ndoda ukusebenza kunzima, hayi angikwazi ukuthi ilizwe lethu salikhulula kanjani kwenzela nxa sisemsebenzini sizizwe siyingani sikhuluma njengabantu abadala abalengqondo. so siyakwazi ukuthi basemsebenzini isobho zethu zisemsebenzini umsebenzi wazunzima lazo kazi uthandi le imbiko yimbiko nje ephuma kuhulumende wezanu PF engelani leqiniso kumbe lokuba ngabantu abadala.
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa obexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kumbiko esanda kuthola amapholisa asevumile ukuthi ipholisa elabonakala kumfanekiso kamabonakude wenhlanganiso ye-Sky News ayisiwo womnyaka ka-2016. Umbiko osanda wethulwa uthi ipholisa elabonakala litshaya omunye undoda owayefakwe izankosi selibotshiwe, njalo ipholisa leli lithiwa nguConstable Makamure.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Inhlanganiso ezizimele bezilomhlangano lenkokheli zedolobho leHarare ngenhloso yokudinga amacebo angancedisa ukuqeda inhlupho emsebenzini wokutholisa kwabantu amanzi ahlanzekileyo kulelo dolobho. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Lumhlangano olangelilodwa oqoqwe ngabenhlanganiso yeCommunity Water Alliance uhlanganise ingcitshi esijeneyo emsebenzini wokutholisa abantu amanzi labantu makhaza. Osaphethe isikhundla somqondisi obona ngezamanzi edolobheni leHarare uManjinela Mabhena Moyo uthi leli dolobha lokhe lidonsa nzima ngodubo lokusilela kwamanzi.
Amanzi kayena ngoba kathesi amanzi esiwapompa esangeni sedrobheni khonapha afika ku-700 megaliters. Kodwa thina abantu kungabe funa amanzi idimandi bafuna kwezetayenakelese kuyabe kufuna 1200 megaliters. So kusho ukuthi vele siyabe sishoteni almost 500 megaliters.
Uqhubeke ethi kudingakala ukuba kwakhiwe amadamu amatsha angatholisa leli dolobha amanzi kunye lemitshina emitsha esekela lomsebenzi ukuze umuntu wonke athole amanzi enelayo. Isiphathamandla senhlanganiso yeCommunity Water Alliance unkosikazi Cynthia Mawema uthi umumo wokungatholakali kwamanzi ahlanzekileyo ubeka impilo kaZulu engozini.
Angcoliswa ngamapayipi asemadala, so City of Harare ayilamali yokutshintsha amapayipi onalawo. As Community Water Alliance sabona ukuthi singenza njani ukuthi City of Harare siyincedise, ngoba singathi hayi umsebenzi lo ngowenu sihlale thina yithi ama-residence esidubekayo, ama-residence then bakhala ngathi. So sabona ukuthi ungcono sihlanganeni sisonke, sibambaneni imicabango, sincedisane, sincedise iCity of Harare. Sasesikhangela ukuthi abangancedisa ngobani.
Kanjalo baqoqela umhlangano babiza inhlanganiso eziphatheke emsebenzini wezamanzi ngesikhathi izakhamuzi zikhonona ngokusilela kwawo kanye lokungahlanzeki kwaphuma empompini elodaka lengcekeza. UManjinela Moyo uyakulandula ethi abapompi amanzi alengcekeza esiya ebantwini.
Thina vele ngasipompa amanzi ngasivela emoto nje from amanzi avele emoto nje ayehlanzekile. Ngayi singakwanisanga ukuthola imithi yokuhlanzisa amanzi ngasipompi siyahle sivale. Kodwa uyakwaniseka ukuthi ngayi eseku-distribution system kumbe kule mpompi ezifileyo lapho okungena khona udaka emanzini. Kodwa ngayi vela ngale aphuma eclean sea.
Okwamanje umasipala obikwa ehlala engolungisa lezi mpompi esezigugile esebenzisa izikwelete lemali elutshwane abeyabebelayo ngoba izakhamuzi zilobunzima bokubhatalela amanzi. Umhlangano lo ungene ezingcwethi emsebenzini wokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo. Abantu makhaza kunye labengatsha ezijiyeneyo zikahulumende okugoqela olwezemali, ugatsha lwezokulima lemvelo, logatsha lwentuthuko yezabelo labebhanga elikhulu lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe. ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Ukubhubha komculi obeludumo ngeviki edluleyo Oliver Mtukudzi kuthiye abaningi besithi ayisikho kulahlekela kwabantu beZimbabwe kuphela kodwa labasemazweni womhlaba ikakhulu abasakhulayo. Umtukudzi ubengasi mculi kuphela kodwa ubephatheke enhlelweni eziningi ezokulwisa ukumemetheka kokuthelelwana kwegcikwane lengculaza eyisikhonzi njalo senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations emela amalungelo abatsha lezinye ezokuphathisa abasakhulayo. Omunye wabasakhulayo abasebenze lotuku njengoba ubesaziwa nguTami Khumalo ongumculi womdumo weAfro Soul osebenza ekobulawayo. UMike Hobe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa loKhumalo ngembali kaTuku.
Kuningi engingakukhuluma ngempilo kwaba kumtukuzi. Umtukuzi kini kulensi eziningi kakhulu azenzileyo njalo thina abantu abasha sifunde izinto eziningi kuye. Impilo kamtukuzi ibiyisibonelo. Uphile impilo ye-art and you try to show us ukuqakatheka kwe-art kwi-music industry le. I remember one time when I was in Harare ngihambe ngiyembona ngahlala la phansi. Umtukudzi was a very humble man, wayengumuntu ezishisayo olothando kakhulu ikakhulu abantu abasha njalo la umuntu wenza. Wasengitshela wathi yazana nto, value the craft that God has given you and when you value that, use it wisely.
Ngiyakuzwa. Awungitshele nxa sesikhangela impilo kaMthukudzi, wena njengomuntu omutsha njalo ongumhlabeleli ubona ngani ufunde izinto ezinjani?
Mina izinto engizifundileyo bapha njengomuntu omusha, okokuqala ngifunde ukuthi umuntu njengomhlabeleli kumele umuntu akhangele isipho sakhe. Izinto ezinye eziqakathekileyo yokuqala ngathi mhlawumbe ukuzehlisa ukuba lobuntu, ngazifunda kezibizo ku-Oliver. Njalo okunye kwesibili engakufundayo, ngafunda ukuthi umuntu kumele asebenzise lokhu uThixo amnikeze khona. Yikho nje engifundayo lapho.
Siyezwa njalo ukuthi uMthukudzi useyethole isichocho sokuba yi-national hero. Uyavumelana ngakho lokhu na?
Eyi, sibafo. Nxa ngikhangele ngiyavumelana lakho kakhulu ngoba ngasikhangela mhlawumbe kumbali yethu yalapha ekhaya eZimbabwe noma mhlawumbe e-Africa, umuntu esiyikhangeleyo njenge-icon Mthukudzi deserves that. And I think he deserves maybe a statue ukuthi simenzele mhlawumbe isithombe esizaba khona lapha ekhaya njengabanye abantu, like for instance njengoMandela, we make a big statue for him just to honor him.
Alo ke nguTami Khumalo, umhlabeleli obexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Lingakhohlwa njalo ukungena kuhlelo lwabatsha lapho uMike azaqhubeka exoxa lo Khumalo ngembali kaTuku emsebenzini wakhe labasakhulayo.
Yebo, yebo, yebo! Sakazo muhle, mina ngingumike hobe umsakazi weStudio 7. Ngitshe ngithathe leli thuba ukulinxusa kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, lapho esixoxa khona ngempilo kamuyi ubaba uOliver Mthukudzi. Nxa lifuna ukwengena kuhlelo, sithumelele umlayezelo kunombolo ezithi +12024650318. Sikhona njalo kuFacebook ekhasini lethu LVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 p.m. Bye bye.
Lage sikhangele esivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ongumcebisi kamongameli Donald Trump welemelika umnumzana Roger Stone umiswe phambi komthethwandaba lamhlanje eWashington DC. Esetheswa amacala aphathelane lokuphuma lokukhitshwa kwemfihlo eyayisencwadini ze-email zowake wabangu nobhala wendaba zobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba unkosikazi Hillary Clinton ngenhloso yokuhlomisa umngane wakhe ukuthi anqobe kukhetho luka-2016. Ukukhwela kwentengo mahlayana ezitolo kuyaqhubekela phambili elizweni ngesikhathi umnotho ulokhu uswela uncedo lwamanye amazwe. Lokhu kwenzakala inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu elokuthenga e-Consumer Council of Zimbabwe isithi imuli elabantu abahlanu isifuna ukondliwa ngemali engamadola angamakhulu ayisitshiyagalombili i-$800 ngenyanga. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usephendukile elizweni evela kwele Switzerland emhlanganweni weDavos lapho aphenduke elengise izandla. Idale labaphathintambo iCabinet belilomhlangano namhla lapho ukwethulwe impumela yohambo lukaNcube kunye lomongameli Emmerson Mnangagwa emazweni awe Eastern Europe agoqela ele Belarus, Kazakhstan leRussia. Okuphumileyo kuhambo lolu ngokufana losekuke kwethulwa umnumzana Robert Mugabe esabusa izivumelwano ezingelalutho olubambekayo. Lokhu kutsho ukuthi umnotho welizwe uzahlala ulokhu umi manzonzo ngapha umnotho usiya nganxele uZulu edubeka ngokuswela imisebenzi intengo iqansa mihla ngemihla ezitolo. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMatabeleland umnumzana Comfort Mujekeza uthi imuli sezithwele nzima ezindlini ngokuqansa kwentengo ezitolo.
Imali le i-bread basket okwakhathesa ngikabile le actual figure, we are still working on it, but roughly ngendlela ama-price ekhwele ngayo iya seyisuke kwa around $500 wona phana edlalela khona amamonthi amaningi. Khathesi iyakwanisa ukuthi seyiqansa kuba $700-$800, but angikabi le actual figures khathesi, but isikhangelela $700-$800 khonapho.
Isakhamuzi sesizinda kobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi umnotho welizwe usufike kusibanga esethusayo ngoba impilo isinzima kakhulu.
Okwentengo lokhu akukhulumeki sibili ngoba intengo yangkhona ungangena emashophu uyenzangani suphambeni ikhanda sibili, ngoba into eyayiyenza 50 cents namhla siyenza ama-$3. Vele yonke into ikhwele okunye okumangalisayo ukuthi vele akuphila kwethu lokhu sokungani sokumzima kakhulu. Ngoba izolo nke ngadlula emashophu lapha nizama ukudinga yona i-drink ngokwayo, ngithe nxeya isikhwe khonapha manxa besithi bekhuluma besithi ikhwelile kobo-$0.80, ngibonisa isitshamo ama-$2 khona ngale ezinye zishaya ama-$3, ngithi ha kambe sizaphila yini napha eZimbabwe la. Utshwala luyangani luyabonakala these days ngoba antshi bakhwenza laba be-Delta laba abathengisa lobu okwesintu la liyabonakala sibili, kodwa intengo la siyakhwela.
Uphiri uthi abanye emalokitshini lapho okwatshiswa khona izitolo kutshengiselwa sebethole ixesha lokuthola imali ngokuthengisa isinkwa lokunye ngemali ethe xaxa ngoba abanye bayadonda ukuyathenga edolobheni.
Kuyenza ukudinga sibili ngoba abanye sebethengisa izinkwa bethenga etown kona ngale bethengisela ezindlini, yikho sesiphilela khona ezindlini khonaphana ngoba siyabe sesikwazi ukuthi khona kobani bani lapha kuyathengisa isinkwa, kodwa la uyabe siyafakile la intengo yakhe phezulu ngenxa yosifica isinkwa sesihlaka bo-$3 into ye-$50.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC uthi umnotho welizwe usufike kusibanga esingakaze sibonakale kumbali yelizwe.
Zempahla lama-services konke nje jikelele sokukhwelile kakhulu kusukela ngemva kokuthi abantu babhikishe betshengisela ukuthi uhulumende lo usehlulekile, izinto kazilungiswe eZimbabwe. Intengo sezikhwelile kakhulu, kakusathengeki impahla, akusabhadaleki ama-services, konke kutho kwakhuphuka. Sokunzima kakhulu, abasemalokithini sebegada imithova ukuthi babuye edolobheni bazothenga ngoba emalokitini isitolo zadilizwa sebeqalisile abanye abanikazi bezitolo ukuthi bazilungise kodwa ke azikalungi zonke.
Ezinye ingcwethi zomnotho elizwe zithi sokumele uhulumende azame ukuvuselela umnotho ngesiphangiphangi ngoba lokhu kungehlula kuzaba lokunye njalo okutshengisela okungabuyisela umnotho emuva.
Abantu abaningi bathi kuyamangalisa ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa akaqoqi imihlangano yokulungisa okuhluphayo eZimbabwe. Lokhu kuphume kungxoxo ezenziwe nguGibbs Dube labalaleli beStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni eselethelela lona ebulenjini bokuxhumana beFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Uqaleke ngomnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF.
Naku ngaqalisa ukuthi kukhulunyiswa neGibbs kuqaliswa ngumongameli welizwe ophethe zonke inhlelo. Umongameli welizwe incediswa yi-commission ye national healing and reconciliation iqoqela njalo ama stakeholders anjengama wonke nje ama political parties ama church ukhokhele bomdabu nelayini enhlanganiso ezinye ezithize ezingancedisa ukuthi uhlelo lolu luphumelele.
Ngoba Gawule sithathe ubaba uPhulu ucecisa uPhulu ukudalela eParliament umanyano weMTC Alliance. So nxa sikhuluma ngakhona okuthiwa ke inkulumo ozibizwa ngesilungu kuthiwa i-dialogue uqaliswa mbani baba Phulu njalo ubona zani kumele kuye ngapi kona manje
i-dialogue angithi ukukhulumisana nje Gibbs ukukhulumisana kwenzakala ezindaweni eziningi ezijenele so ufika ngokuthi sikhuluma ngani kodwa laba sikhuluma ngokukhulumisana kwabantu beZimbabwe ukuze balungise umumo lo oseZimbabwe ngoba kule zinto eziningi ezingahambanga kuhle usukusela ukukhitshwa kwamgabe ngoba lokhana kwabuye illegal it was a coup kulandela ama elections ayenziwayo nawo esithi thina ama elections lana ajontshwe kule zinto ezi-wrong ezingenziwanga kuhle kulandele the most important one udabulaluvele uthi ihlupha even before elections even before the coup indaba ye-economy ngoba phela elizweni abantu kumele baphile badle babe namanzi babe nezindlu bayezikolo nokuye okuningi okunjani kube la ma-fuel. Izinto zonke lezi ezifuna ukulungiswa. Kathesi into efuna ukulungiswa kakhulu ngoba ngiyakhumbula utenta ibide sithi i-economy ngangeke uyirike. Yiyo le economy kumele siyilungise. Kungasenani ukuthi uyiZANU, uyi-MDC kumbe ukuyiphi iphathi. Kasilungiseni i-economy silungisela abantu abeZimbabwe. Kasilungiseni i-politics yethu ukwenzela ukuthi abantu bangabi betshana. Kathesi sesibona abantu betshayanwa. Abanye bakhala ngokuthi ba-rechiwe angaku-verify but yiwo ama-report amanye esiwatholayo.
Ye.
Right. Omdala nguye phela ilizwe leli lahle lilo president.
Ye.
Nxa sikhuluma kathesi. Upresident nguye phela i-ruling party yiyo ephethe ama-program wonke. Yiyo okumele ithi kwabanye kwamanye ama-players ukuthi wozani sizokhuluma ehambe kuzivanibani kuye sizokhuluma.
Umnandaba ayisikuthi akusile uqiniso Gibbs ukuthi umnandaba ubengafuni. Umnandaba ukuqaliseni wevele efuna ukuthi kukhulunyiswane. Uze walinganisa wenza lezi zinto ezimbalwa ezitshengisa ukuthi uya-recognize i-opposition, ama-opposition parties. Waze wasungula uhlelo lokuthi kungakungcono ku-accommodate u-opposition leader eku-House of National Assembly. Then kodwa konokwana kwaba yinto engamukelekiyo kwabanye bethu labo. Kodwa benezizathu zabo. Ngokuthi belokhu bekhala ngokuthi ukuthethwa lohambanga kuhle landana. Kodwa Gibbs ngifuna ukuthi ngikutsho khonokho ukuthi umongameli nguye okumele iqale ukuthi aqale igijimise abanye abantu besebelingena phakathi enkundleni bedlale.
Ngithatha ubaba uSibasa Juma ukhona ecingweni lapha.
Okumele aqalise anti nguye uMnangagwa kodwa kangiboni sele iqalisa ngoba okukhulunywa la ngamanga ukuthi ukomitee ziyidiyaloge kumuntu lo.
Alabo ke ngabantu abaxoxela uGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana beFacebook kukhathi leVOA Ndebele. Hayi, isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngilichiya kuStudio 7 Live Talk, asidibaneni njalo 6:30 ekuseni.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.